abotshwa abantu eHarare kuqale wamiswa owethu umbutho wobulawayo. Thina kobulawayo into esiqale samiswa sabhekana lamapholisa, sahle sathola amapholisa evimbile lapha nje kumele senzele khona. Then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe eHarare. So lokho kukhombisa ukuthi uhulumende uyesaba, uhulumende akathembi, uhulumende akasafuni ukuthi abantu behlangane. Ngokuzaba kwazi ukuthi isekelo sombuso siyavumela ukuthi abantu behlangane, loba bahlangana ngokwebandla ngokwezombusazwe i-Freedom of Association. And lapho eZimbabwe sesibona ukuthi hayi asosisekelo sombuso esivayolethwayo, kodwa sokuhlaselwa wona amalungelo abantu ngokwawo. So indaba ezibuhlungu kakhulu.
Ye, kodwa kutsho nxa sisikhangela lokho kuthiwa idemokrasi kwele Zimbabwe, kambe kayinciphi yini? Njalo kulabanye abadala lokhu kwenziwa yi-CCC ngokuyidrama nje, ngoba kuzaba lesadiki umhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa ozakhethwa ukuthi awukhokhele. Kakisikho khonokho, Babasonde.
Hayi, idemokrasi uzibuse usenciphile sibili, ngoba kukho konke khonokho. Angithi bavalele thina koBulawayo bakuthi abaseHarare izolo besisechiloyi basivalela futhi sifuna ukuhlangana lama youth. So and kukho konke khona ukulaba abavala khona besiya besile mvumo esiyithole emapholiseni ukuthi hayi sihlangane, and abala sizathu sokuthi bethi basivalele ngoba besenza into engekho emthethweni. So bayesaba bona ngoba bayazi ukuthi umbuso abanawo bawuthatha ngokusela, umbuso abanawo bawuthathanga kakuhle. Yikho-ke nxa kungani sokusondela khonokho kwesadadi benganabathemba, bafuna ukubona abantu behlangana, kungakhathalekile ukuthi abantu bahlanganiswa yini.